Sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uTanonoka Wande hobesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku-27 lwezi 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-CCC lisungula umkhankaso wokudinga usekelo lwabavoti kobulawayo phambilini kokhetho lwama-by-elections.
Abantu abaningi bafisa ukuthi bakhwichize njalo bakhwichize ngokufaka uxa ebhokisini mhla ka 9 Mpalakazi. Asikabona abantu abakhatheleyo mhlawumbe kuwenzakala kwamanye ama constituents esingawaziyo.
Kodwa abanye bathi kuza kuba nzima ukuthi leli bandla linqobe kukhetho lwama by elections.
Kuthi ke leli qembu elezanu PF lalo alidleki leli bandla leli kuma by elections. Lokhu sikwazi kusukela ngo-1980 kuma by elections izanu kayidleki.
Uhulumende uthi imitshina yokugaya amandla kagetsi isilungisiwe ewange okuza kwenza udubo lokucitshwa kwamandla kagetsi kube ludaba lwendulo. Kambe kuza kuba njalo? Intatheli zindaba yeStudio 7 uEzra Chisa Sibanda uphiwa isicoco sokuba intshanju yokusakaza lokwethula izindaba. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibandla le-CCC lisungula umkhankaso wokudinga usekelo lwabavoti kobulawayo phambilini kokhetho lwama-by-elections. Ukhetho lolu luzaqutshwa edale luzaqutshwa mhlazi ku-9 ngompalakazi kulandela ukuxotshwa edale lephalamende la kumakhansili kwamalunga ibandla le-CCC ngozithi ngunobhala jikelele waleli bandla umnumzana Sengezo Chabangu. Sixoxe lesikhulumeli sebandla leli kobulawayo umnumzana Swithan Chirotsa ukuze sizwe okuningi ngomkhankaso wabo.
Bekusungulwa umkhankaso enkulumane kuwadi 23 oqondane lensizwa uBruce Mali Moyo. Umkhankaso lo uqondane lokhetho oluzakuba khona mhla ka 9 Mpalakazi. Siyazi thina ukuthi akula sikhathi nje eside uSengezo exotshe abantu edalela eParliament ezitshela uZulu etshela abantu abaningi ezichayisifuba nje yena esithi yena nguye unobhala jikelele we-Citizens Coalition for Change. Asivumi ngoba azizange sibe lomhlangano lapho okwabekwa khona uSengezo Chabangu ukubana yena usengunobhala jikelele. Kuyinto ephula amalungelo oluntu. Siyazi ukuthi thina siyizigqili ngaphansi kweZANU PF ngoba lapha eZimbabwe siphethe ngesandla sonxele.
Manje njengoba kuthiwa umnumzana Sengezo Chabangu wahamba emthethwani ndaba efuna ukuthi labo ababeqotshiwe bengazancintisa njalo, likuthatha njani lokho?
Abantu abangena ekhetheni njengoBruce Mali Dube nxa bexotshwa edale ePhalamenti kutsho ukuthi uSengezo uyabe engafuni ukuthi abatsha befunde inhlelo zelizwe, njalo uyabe etshengisa ukuthi yena akathandi ukuthi abone ama-youth abatsha bethatha izikhundla befunda lokho okwenziwa ngabadala. Njalo umuntu uyabe engafuni ukuthi ilizwe liguquke ngoba nxa singasafundisi abatsha ukuthi ikusasa yethu kayikho.
Bona abantu bathini abavoti? Sike sezwa kwengani bakhona bathi bona sebekhathele ngokuya besiya vota abantu beqotshwa. Elina elikhuluma labo bathini?
UBruce Mali Moyo yinsizo eyazakalayo kuwadi 23 enkulumane. Njalo abantu abaningi bayafunga sibili ukuthi bazaphuma besiya vota. Abantu abaningi bafisa ukuthi bakhwichize njalo bakhwichize ngokufaka uxa ebhokisini mhla ka 9 Mpalakazi. Asikabona abantu abakhatheleyo mhlawumbe kuwenzakala kwamanye ama constituents esingawaziyo. Kodwa esikwazi thina ukuthi kuwadi 23 enkulumane abantu bayabheja sibili ukuthi bazabisela lo abamvotela bathi kabafuni ukuthi usengezo abanikeze inkokheli bathi bona bazazikhethela njalo umuntu abamthandayo nguye uBruce Emeli umfokamoyo ye kunzima kakhulu ukuthi sikhulume ingqondo zethu umbono wethu emsakazweni ngoba siyazi thina ukuthi asikhululekanga elizweni lethu njalo silokucabangela ukuthi imthethwandaba yethu ingabe ilamatomu ngemva ngasese amatomu ezanuPF otshengisa ukuthi kwesinye isikhathi into esiyabe sibona ibalulekile ilula nje kwesinye isikhathi ngacina isiphica ngendaba zokuthi iZanuPF ingenisa indaba zombusazwe umthethwandaba so kunzima kakhulu ukuthi sikhiphe imbono yethu esingakwenza ukuthi thina sikuchiye sithi amagqwetha ethu yiwo aseza nika imbono ngoba kathesi thina sibona ukuthi sikhokhelwa izigilamkhuba njalo ukuthi sitshela abantu into eyiyo kuyasihlupha ngoba izigilamkhuba ziyabe zingafuni umthetho oqondileyo ziyabe zifuna ukuthi thina silandele eyabo imithetho ephula amalungelo oluntu
umnomsana Swithan Chirotsa isikhulumeli sebandla lesisi kobulawayo imizamo yokukhuluma labanye amabandla azancintisa yehlule kodwa ibandla leZANU-PF lisungule umkhankaso walo kuviki edluleyo lapho eliyazise ukuba amalunga edale lePolitbureau yiwo azakhokhela lomkhankaso kusenjalo ingcwethi ecubungula ngezombusazwe umnumzana Max Mkandla utshele iStudio 7 ukuthi kuza kuba nzima ukuthi ibandla lesisi linqobe kukhetho lwama-by-elections nxa kulandelwa imbali yaleli bandla
iqembu leli elesisi leli le-triple C nxa nga behambise kuhle uhambo lwabo basukuma bonke ukuthi bevota bazababisela bona labathi vele bekhutshiwe ngobana bona kabamelanga bedele kumele besukume ngobuningi babo njengakhona lokho babevele bekwenzile bebisele abantu babo kuyenzakala lokho okuqakathekileyo ukuthi izizathu zokuthi laba bantu bekhutshwe kumbe bebizwe kuthiwa ngama-recalls lawa bebizwa ngumuntu abamathi kabamazi bona baza kuphatha njani njalo lakho lanxa kungaba lezigwenxa khona laphana ngoba abantu nxa bethiwa khona bathiwa recall kumele kuphela kuqale kuyiwe kuma-disciplinary hearings hhayi uchi kuphela kuphonga kuthiwa khona kaseyiwo malunga ebandla anti kuyahanjwa kwi-hearing so khona lokhuyana lakho kuyinxwala vele into ye-triple C leyi kayiqedakali ukuthi ikhangele ngaphi ivela ngaphi akucaci kodwa ke ngesukuzwa egudwini phansi lapha kukhanye ngathi laba abanye bafuna ukuyabisela abantu babo bathi bona bazahamba ngobuningi babo kube kanti njalo lithuba leZANU-PF kumbe any other party kumbe independent ongangena laye khona laphana encintise sibilo ngokuzwayo angawini ngenxa yokuthi inhliziyo zabantu sezenyele ye kuyenzakala ukuthi khona laba be-triple C becine bengayanga vota ngobuningi babo kodwa bangasukuma ngobuningi babo bazaphinda bebisele bona labo inkokheli zabo lezo kade bevele bebafakile kuyabongela mehluko laphana kuthi ke leli qembu eleZANU-PF lalo alidleki leli bandla leli kuma-by-elections lokhu sikwazi kusukela ngo-1980 kuma-by-elections iZANU kayidleki so angazi njalo ukuthi khona impumelelo izaphuma isithini khona laphana mhlaka 9 xa idate le ingasatshintshwanga ngama-developments abe senzakala njengoba indaba zakhona zisesekhothi
yena uZulu kukhanya esithi sekhathele ngokuthi abe siyavota abantu ababavotelayo basuswe ubona ungani kuzabangela na ukuthi abantu bengavoti ngobuningi
ye uZulu khanya engazani sekhathele ukuthi abantu nxa bevota telwa baphinda belandele sebesiyakhutshwa bekhutshwa ngendlela bona bathi bona bazibona ukuthi zicace ngaphi ziyangaphi engubani obakhuphayo pho ke nakhiyana lakho kuyenza ukuthi khona uZulu ecine esenyela enhliziyweni ezihlaleni kodwa ngokufuthelana kwakhona okubonakala phansi kuground kukhanya ingazani zindala zombili kuzacaca ukuthi onguye kanye ngubani kukhanya ingazani kumi njalo kuground lapho so lathi sizabe sibuke sikhangela ukuthi kuyabe kuminjani okukhona ukuthi la uZulu angazanyela nje inhliziyo kahambe kwenza ama-rights akhe etshengisele ukuthi vele yena befunani bona angazani lapha zindala zombili
lo-ke ngumnumzana Max Mkandla ocubungula ezombusazwe Uhulumende uthi imitshina yokugaya amandla kagetsi ezigaba ezithiwa Unit 7 lo Unit 4 isilungisiwe ewange okuzabangela ukuthi udubo lokucitshwa kwamagetsi kube ludaba lwendulo. Kodwa ingcwethi kwezokwethulwa kwamandla kagetsi umnumzana Joel Gabuza olilunga njalo lebandla le-CCC uthi kavumelani lohulumende ukuthi udubo lokucitshwa kwamagetsi soluphelile.
Udaba lwezesa lapha sizwe ukuthi kubana isilungile imtshina yakhona sokuzaqalisa ukuba ngcono ukucitshwa kwamagetsi. Ungathini wena ngakho?
Ngiyabona elizweni elikhululekileyo ine-modern world wonke amazwe akusela nto kuthiwa amagetsi ayacitsha. Elinye i-generator lingacitsha, elinye should-takeover. Vele abantu akufanana bezibebone ukuthi amagetsi ezahamba. Ubungcono mangibone ngoba kathi izinto ebhinga akubona amagetsi abantu barana ngama-generator. So ubungcono bakhona sibubone amagetsi asilabo.
Kodwa siyezwa phela uhulumende uthi yena imitshina yewange isilungile asoze sibone na ukuthi bangcono.
Ubungcono bakhona ukuthi umuntu ebe lamagesi ngesikhathi asifunayo sonke isikhathi, ayikhona ukuthi amagesi akhanye isabelwa abantu iphelekile. Akufanananga okunjalo vele akufanele sikhulume ngakho. Anti yabona kudala khangela ngama-1980s sikwati ilizwe lethu okungakazuzu wakuyezona ukuthi amagesi ahambile. Kakazi hayi nakazihamba amagesi ayizibe ngahamba abantu bemanga i-technici yabe sekona. So amboni ukuthi kuzaba nomehluko ngoba sike sakuzwa lokuthi amagesi asiza kuba ngcono kumbe sekuzeka ngani thisiyer but asiboni mehluko thina.
Manje ngokubona kwakho kuyini okumele kwenziwe nguhulumende ukuze amagesi angahlali ecitshwa njengalokho kwenzakala?
Uyabona ukuthi i-government udala ngengqondo zabantu. What government must do that is a panel of engines. They plan right, the growth rate, the economy, the income. I'm a person who has now, my name is Ungaran. Then what we do is plan. Well, I'm a project, I'm a name. I'm an independent power producer, but my license is about 2,000 megawatts. But the world is only about 15 megawatts. I have to be 15. Also, because konke lokhu kungukhulunywa nje ugwayisa ngani supposed to have isani yamagesi sikhangele ngani batoka goji kumbe sekune-20 years lokukhulunywa ngakho akula ethi akube namagesi aserious ngoba ikhole abakhuluma ngayewani ngizaphela but we need sustainable amagesi azaba ekhona sonke isikhathi kungirayithi kunezula kuba yi.
Okay. Lo-ke ngumnumzana Joel Gabuza ingcwethi kwezokwethulwa kwamandla kagetsi njalo elilunga lebandla le-CCC. Intatheli zindaba e-Studio 7 u-Ezra Chisa Sibanda uphiwe isicoco sokuba yintshantshu yokusakaza lokwethulwa kwezindaba. Usibanda ube ngomunye wabaphiwe izicoco ngomgqibelo embuthwaneni owenziwa ngeminyaka yonke oyiRoyal Bulawayo Arts Award. Ake sizwe ingxoxo esiyenzelo Sibanda.
Ngithanda ubonga uZulu wonke abalaleli bangilalelayo emsakazweni abangilandelayo kumakhasi okuzilibazisa ngalesi sicoco ngisiphiweyo kungenxa yabo ukuthi nginqobe ngithole lesi sicoco esokuphiwa kuba nguye ke umuntu ophumelele udlula zonke intatheli ezindaba lokuba ke umuntu osebenze kakhulu kulezi zokusakaza. Njengomuntu osebenze kulezo ke intatheli zindaba lokusakaza kweminyaka engamajumi amathathu adlulayo babone usebenza kwami obana ngisebenze lokho ngikusimo esigaba esinye ngingehli ngingehluleki kodwa lokho ngiziqansa ngisiya phambili ngisebenza ke into ezifuna ukuziwa yiwo abantu bathi bathanda ke singathi ke intatheli zindaba kumbe ngumsakazi owatshela izinto eziqiniswa ngaso sonke isikhathi ohlaziyayo hayi lo ke olo olandela ke elinye ukhohlo bathi ke ukusakaza kwami ngimela iqiniso njalo le ndaba zami engizikhiphayo ngizimele yikho okwenza ukuthi bajabulele ukuthi bangikhethe.
Kukhona yini ongakutshela intatheli zindaba ezisakhulayo
ukuthi zenze njani umsebenzi ukwenzela ukuthi lazo zibe lesisindo njengawe kumbe uthola ezisicoco.
Kuntathele izindaba ngithi mina ongalandeli ukuthi ubani usakaza kanje uthatha indaba zakhe kanje, thatha izindaba ngendlela oyiyoyona ngesipho leso olazo, uzenzele ngendlela oyenza ngayo, hayi ukuthi ulandele ukuthi ngifuna uba ngozibani, ngifuna uba njengozibani, njengozibani abantu bakuboni. Bathi ke bese benanzelele labakhetha ukuthi ke igama lami lwethu eze Jesus Banda luke laba yilo luke lihleli liphezulu njalo liyaphezulu likhuphuka. Bathi kwakwenza ukuthi bathi ke hayi ke umuntu okhangelelwe ngabantu othandwa ngabantu ke ikakhulu kobulawayo lemathebelelende ngeze Jesus Banda.
Alo ke ngumEzra Jesus Banda intatheli izindaba ye Studio 7. Ngoba manje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembo lezimlive.com lilodaba lokuthi umongameli wele Sierra Leone umnumzana Julius Maada Bio usefake ilizwe lakhe esimeni sokungahambi-hambi i-curfew kulandela imizamo yokuhluthuna amandla ngabanye abebutho asebebotshiwe. Iphephandaba lobulembu ele newzimbabwe.com lilodaba lokuthi umanyano wamabhishop esonto yeRoma usuveze ukuba ukuxotshwa kwamalunga edale lephalamende awebandla le-CCC sokungenye indlela yokuhlukuluza uZulu. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya izandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Njani bantu be-Studio 7? Mina ngiyaphila i-Studio 7 andi. Nikhuluma no-Petro lani ulane e-Bed Bridge. Bengicela ukuthi nami ngiphawule namhlanje. Bengithi khona eish, bengiphawula ngale ndlela okokuthi khona laba sesikhathele mani ngoshabalala nge-CCC nge-ZANU PF. Kunini kukhulunywa ngakho? Ushabalala nxa kodwa waxosha abantu bafowethu, ushabalala la uyenza i-right yakhe, kanti la uqhuba amatopaki. Naye i-CCC la iqhuba amatopaki, i-ZANU PF la kwa madoba. Sesikhathele ngokuhlala sisizwa amadoba, hayi ungakhulunga ngala amanye amaphathi. Kusho la amanye amaphathi ongakhulunywa ngayo amaphatha right ye lawo. Lezi okuhlezi ukukhulunywa ngazo ngezamadobi nje. Shabalala CCC ZANU PF. Iwo amaphathi obugebenga wona la ohlela ukukhulunywa ngayo. Wona la CCC nabo oshabalala nabo nabo ZANU PF. Kunini kodwa akeli kusenzela bo amadobi lapha. Yeke nje ukuhlala lisitshela ngamadobi. La amaphathi kusho la ongakhulunywa ngawo wamaphatha right ke la. Hayi mina angisupporti party, ngiyaxolisa lapha. Angina party engisupportayo kodwa ke ayilile sixolile nabantu ohlale lusitshela sisitshela ngani ngani mhlawumbe nalingcono la. Alikho ngcono lonke liphutha ubugebenga benu nje kuphela. Hawu,
Studio 7 yalibingelela lonke. Mina ngibona ngani sisisila kokulohlupho kupresident wethu. Bona bangapofisa ezwi yiwamaphila khona bana ebandleni lethu. Iwolo kuba odictator cela bakithi dikunazelele khonoko zonke lezi zinto ezenzakalayo mhlawumbe ziphehlwa ikhona lokho kuba idictator kwakhe umbona ngani ukuzasihlupha akunazele sibi. Hawu ngake umfana omncane sibili kodwa hayi ufuna ungani uba le ngqondo zokuba idictator asuke kikhonoko.
Kunjani msakazi? Kunomunye umama okwakhuluma lana emsakazweni athi yena amashona ngeke azanikeza amaNdebele umbuso. Ithi ngimtshele ngikutshele something mama, amaNdebele ahlakaniphileyo awudi awudingi umbuso weZimbabwe. Ningabusa liyovusa umgabe nabomboyane handa osekuruka gubi kusiya khona nentshintshane kuze kubuye uJesu. AmaNdebele ahlakaniphileyo angeke abe nendaba nakho lokho. Thina sifuna nje uzubuse, sizibuse, sizenzele okwethu emaNdebeleni. Ngibuhlungu nje ngala maNdebele alokho ebhize egijima ngemva kwabochamisa neZANU PF. Uzuza umuntu omdala esithi mina ngiyazifela ngochamisa. Hayi maNdebele ake liphaphame. Vukani maNdebele. Ngiyabonga msakazi.
Yeah, kuStudio 7, kuStudio 7. Mina ngilombuzo lapha ngobabuchabanga ukuthi kanti ubabuchabanga njona ethi udilunga le-CCC elamandla okumisa amanye amalungu eyinkokheli enkulu ku-CCC. Sibona abantu be-CCC lapha abanele bayathunjwa bayabulawa benziwa zonke izinto ezizo. Asikaze sizo comment yakhe yena ukhulu uthini ngalabo abantu ababulawayo ezimfeni ngabonakala. njani uhamba njani kahle kahle ngikufuna ukuzwisisa kwamntathi okwenza angatholakali izimfeni kumbe engazwakali ukukhulumisela abantu ababemfeni kumbe engalansolo nje ukuthi anto yindaba yokulanga le yakucatshiswa ngaleli ndlela yikho lapho engifunguzwa khona kwami ukuthi angazi ukuthi umbuzo lapho ungafika njani endleleni zakho uba kushabango lapha angazi ukuthi ungafika njani endleleni zakho ukuthi laphendula athi ukuthi kati uthini ngala abantu abatshontshwayo babulawayo elizweni elikhululekileyo ilizwani ukuthi kuthiwa likhululekile kodwa sibona abantu bayacatsha elizweni elikhululekileyo
sanibonani sanibonani nonke abestudio 7 ngiyanibingelela yimi u-19 old year ngithi mina kanti laba bantu ma besithi iparty yabo ithandwa ngabantu bonke eZimbabwe yikho bebusa ngoba bathandwa ngabantu bonke kati ifazi bancedisani ama-CIO konke lokho kungabantu okubancedisayo kubancediselayo kati ngubani umuntu owathi enomuzi wakhe akhalele ukuncediswa uyabe anti ukuncediswa yikwehluleka ma usehluleka kumele uncediswe yikho bedala abantu ababancedisayo ngoba bayehluleka njalo bayakwazi ukuthi abantu ababathandi ngoba ma abantu bebathandi uyakudingelani ukuncediswa ma ibhasikili lakho lilungile lingapontshanga uyakudingelani isorijeni anti kumele ugade kuphela uyefika esitoli
sanibonani sanibonani studio 7 igama uvusumuzo warhadela mna ngicela kuphela abantu bangakithi ngaphasi bombane sibe into one kuphela into engififisayo empilweni yami umthandi wangamajeni bebambane be into one beke lokhu isapota into zempumalanga le hlanganeni kuyahlala kubusantu bempumalanga njalo kuphela hlanganeni oma-political party angapha kithi emathebeleni ayi hlangane be into one ukuthi wonke umuntu ongamathebeleni evotele iphoti eyi-one engapha kithi emathebeleni hayi uhlala sikhuma abantu bale mpumalanga yonke into yibo yonke into yibo siyayixabana manje yibo asiyekeleni izinto zempumalanga lezi sibumbaneni thina ngapha sibe yiphathi eti-one hayi ukuke sixabana kanje uze umndebele uthuka umndebele umndebele awukhuma umndebele kuthini lokho akula nto siyenzayo sihlanganeni sibe into one sibe yimbundu kuphela into ezosisiza ma sifuna ukuphila kahle thina abantu bangakithi ngamathebeleni hayi lokhu lusapota amaphathi entshonalanga le hayi la maphathi angapha kithi ahlangane ibe into one
studio seven njani aw kanti laba abantu bezanu lapha bathi abantu be-CCC bavulalana bodwa bakuthatha kuphi iZANU-PF vele niyazakala ukuthi vele yona ngiyokubulala abantu ngesikhathi segugura hundi ibulala abantu namanje lokhu sababulala even bona bodwa bayabulalana phakathi khonaphana kuZANU-PF so lokho ukuthi i-CCC ibulala abantu bakuthatha kuphi abananhloni shuwa abananhloni la bantu beZANU-PF hayi ngambona ukuthi basesenenhliziyo ezinjengezabanye abantu sebenenhliziyo zensimbi straight
sanibona kwa-studio 7 ngibingelela nonke balalela wokuqala nje sacela imigwaqo nebhedlela kuye kuyekwe nje indaba ophugeno esengezo into engasize ngalutho kokuqala nje sacela kulungisa ibhedlela kulungisa imigwaqo nabo labo lokho befuna ukuvotelwa befuna ukuzenza abantu ngamagama ethu okokuqala nje balungisizwe kuye kulokukhulunywa indaba yabe engazi ukusiza ngalutho
studio 7 salibonani eyi asazi noma kungenzeka kube yinhlanhla ifundo le yami irekhodi ngoba hayi kunina msho seyi-1000 ama-meseji sihlala sithumela ngitsho ukuthi afunde mina ngifuna ukuphawula ngalo baba lo kuthiwa ngu-Anglican kuthiwa ngu-Anglican Sibanda lo baba asazi noma uphilile kuhle ekhanda indlela akhuluma ngayo le egxeka ngayo i-CCC ulimi lwakhe siyaluzwa lugobile mayeza akhuluma ngokuthi yena sengezochabango ukhuluma ngokudelelwa emathebeleleni laba abarikhole emashoneni ke ngapha emathebeleleni hayi lo baba akazami ukuphila kuhle ekhanda nxa kuthi yena sele problem akahambe engutsheni le ayohlala labanye bakhe abanganaabaphilanga kahle emakhanda ngoba into ayikhulumayo le ayivuthwanga noku uyazwakala nje funa ukuhlanhlathi igange ngena igange siyale
studio 7 linjani liyaphila yini bantu hayi langa yeke liyekele ukulitshisa ngibona lisezotsha liwatshele isibili ukuthi hayi langa lizaba sezobatshisa lona izulu angeke line bebulala abantu ngalolu hlobo licabanga ukuthi unkulunkulu kuhambeni uyathanda shu angathi le odio yami ingafika kumnanka vela ngeke lini izulu idlala izaba swaswatha sibili bebulala abantu ngalolu hlobo abantu igazi labantu likhala unkulunkulu ebheki labantu bakhe bebulawa angathi kubulawa inyoni kubulawa umphefumulo womuntu kubele sekuthiwa ye kuyatshisa ye ugawule ekhaleti kuyatshisa ye kuthinithini ye izulu ye kuyafiwa kuzafiwa vele unkulunkulu kafuni into abayenzayo cabanga ukuthi bayenza into enhle kade babulala abantu nininini kutwa unkulunkulu kaba nikizu izula ngeke line unkulunkulu ebona igazi lichitheka ngalolu hlobo izulu liigazi lelo abalichithayo unkulunkulu wenza umuntu ngofanekiso wakhe laba abantu ababulalayo bacabanga ukuthi kona unkulunkulu uyathanda ebona abantu bebulawa abantu bekatshwa bekatshwa ngezimbemba bekatshwa unkulunkulu kuthiwa khona ayivume kuphela nisizulu lakhe yini unkulunkulu laye usinika izulu uma engabe ejabulile kodwa le ndlela eyenzakalayo ezimbabwe eyenzakalayo kubulawa abantu abangalacala igazi lichithwa akulazulu eli abazalibona ilanga le abatshisa sili bayatsha bafrayeka ngiyabonga Studio 7 lidlulisa imeseji le kugawule nomnyangako
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +12024650318 Ekwezemelika ukhetho lokudinga umongameli welemelika luzenziwa ngomnyaka ozayo lukhangelelwe ngamehlo abomvu ngabamazwe achiyeneyo kulandela ukukhokhela kocwaningo okwenziwa ungumnumzana Donald Trump wake waba ngumongameli welizwe. Kambe uzanqoba na umongameli Joe Biden umnumzana Trump. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxe lolandela izombusazo welemelika umnumzana Tim Muringai.
Esizamile sikubone ukuthi i-economy ye-America yabihamba njani ngoba yikho kuqakathekileyo mase sikhuluma ngama-elections ka-2024. Okwakathesi abantu ngathiwa bayadubeka ukuthi badinga izimali zokuthenga izinto ama-basic commodities lokufaka labo i-petrol ekuhambisa izimoto zabo lokuyenza extraordinary things ngezimali eziyabe zikhona in the market okwakathesi ngathiwa izinto zonke zi-tight but imisebenzi ikhona and kungathiwa kule peace in the country akusela kuthethisana esasikubona laphana uTrump ekhona lokuba toxic nganto udlephana ngendaba zepolitiki in America. Ukuthi abantu bazamsekela for 2024. Ngiyabona ngathiwa uTrump le base yakhe vele engasoze itshintshe noma kuthwani. Samuzwa laphana ngo 2016 ekhuluma esithi engadubula umuntu ku New York Fifth Street vele akula muntu ozambopha. Baye ke bahle bathi hayi umuntu yena lo odutshilwe ngo Trump uyabo we wrong. So he's very confident in block yakhe nale ukuthi vele izamsekela noma sokunjani ukuthi baza kwanisa ukuba more than abaka nomzana Joe Biden next year yikho ongathwa kuzaba lenkinga khona ngoba siyakwazi ukuthi eAmerica ama elections I decidedwa ngama independent and suburban women ama and educated college educated women yibaba ngathiwa they are the deciding factor so kwakathesi sabona lapho esihlala khona eOhio ama educated women lama suburban women ahamba lama democrats so a year before election ya next year angkwazi ukuthi kuchoni khonoko ngoba babe fake izinto ze abortion so yindaba engathiwa yayi idonsela abantu abanengi ku democratic ideas
sibona kusenzakalani lapho ukhetho soluseduze kungaba labanye yini abangancintisa abantu abangabakhangelelanga abangaphuma kubandla lama republicans kumbe elama democrats kumbe umnumzana Trump singabona kunguye onganqoba kumbe ongangena kuma primary elections ukuze ancintise ukhetho njalo kungahamba njani la
Ke mina kuma Republican ngibona ma uTrump engavotwa ngendaba zakhe ezingenayo next year lapha bangamkhipa ukuthi angabe yi representative ye Republican Party ngibona two scenarios either uzahamba njenge independent athathe ama votes ama Republican and then mina embabona ku Republican Party ngantu abazithulele mina ngibona u Liz Cheney lo Paul Ryan iba ngantu ngama kuhosize ngibabona kuma Democrats ngibona u Gavin Newsom u governor we California lo governor we Colorado u Hickenlooper bona laba bayi two and then the other dark horse ngibona uma Democrats u Hillary engaphenduka to surprise everybody
Hello ke ngumnumzana Tim Moringai olandela izombusazo wele Melika obekhuluma icingweni le Studio 7 engapha kwele Melika. Hayi isikhathi iso esesidliwe ngumangoye. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Silazo ezinye njalo ntambama ngo 7:30. Igama ngo Chris Gande.